kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abezanu PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission. Abe TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala, kutsho ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile. Mhlawumbe kwesesikhathi urefuli uNompembe angabafeka kakhulu amabandla, ngoba nje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela. Omunye uyabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe, engisingathi ngesilungu yipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esiNdebele sithi polarization, uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye lomunye ufise ukuthi ngabe izekhi ibidonsele ingubo lapha yena alele khona, kodwa izekhi kayisenzanga njalo. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngamabandleni wonke, omunye lomunye ebona ngazane kuthiwa uqilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lwe-delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugqilibezelwe na kukhetho oluzayo, kumbe kwayenziwa amaphutha nje kuphela?
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo, ngoba khonokho ukuthi abezanu PF bakhalakhala, abeTPC bakhalakhala, lalabana labo bakhalakhala, lengcwethi lazo ziyakhalakhala, kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa. Ngamaphutha angayenziwe mhlawumbe ukuthi sikuthi i-capacity, ukuswelakala kwe-capacity, capacity challenges, mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo. Kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzileyo, bebhoda bekhekheleza bengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu, ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi. So basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama-constituents ethu asale elishumi lambili. Otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo, alubana ebulawayo isele isilama constituency angu-10 kumbangu 9. So khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle. Bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage. So kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna yipolarization ngaphambilini, ukuthi akusathi kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.